Isimo seZimbabwe siyayangisa. Ngike sasifanisa lamanye amazwe. Lokhu sile television station eyodwa. Ngeviki ephelileyo sibone umphathi ntambo we-information ethaba kakhulu ukuthi sokule television station esibili iJive TV ngemva kweminyaka engu-42 independence. Akulangqondo lokho kuyangisa kakhulu ngoba yithi esaba ngabokuqala ukuba le television e-Southern Africa la, saqalela o-South Africa, saqalela o-Zambia, bonke laba sebela ama-television station amaningi kakhulu. Sikhala futhi lokusebenza esikwenzayo, sisebenza ku-environment embi kakhulu, esabisayo, okutshengisa vele ukuthi intatheli indaba zeZimbabwe isimo sokusakaza esokubhala eZimbabwe simbi kakhulu.
Uhulumende uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba yinto yakudala eyayisenziwa phansi kombuso kaMgabe. Kodwa kathesi uthi amalungelo entatheli zindaba ayahlonitshwa njalo zisebenza zikhululekile.
Ungananzelela intatheli zindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbe le yabayithi i-New Dispensation. Seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika Robert Mugabe. Robert Mugabe wabusa kusukela ngo-1980 waze wakhitshwa ngo-2017. Kusukela ngo-2017 kusiya ku-2022 sokubotshwe intatheli zindaba ezidlula lezo ezabotshwa ku-37 years. Ezabusa khona uRobert Mugabe. Akula lutho oselitshintshile. Uhulumende ukhona lokhu engafuni ukuthi intatheli zindaba zibhale lokhu abafuna ukubhala khona. Lokhu ezingafuni ukuthi amaphephandaba, imisakazo ye-radio ne-television ibe khona ngoba besaba ukuthi abantu benganikwa ulwazi, bengacina bengasabafuni, sebelolwazi lokuthi hayi abaphambanisayo lapha. Thina sifuna isimo sokuthi intatheli zindaba ziyabe zilamandla okuvula noma yiphephandaba, liphephandaba, i-radio station, ukungayala ezehlulekele yedwa umuntu bese livala. Hatshi ukuthi uhulumende yena ngiyothi kathesi buyani lizocela, lizobhala ukuthi lifuna i-television station, yiwumthetho okhona. Engiyekela ukusho njalo utsho ukuthi sisabelokhe sile 1 television station yethu i-ZBC ukumbi sile 2 le-Jive le esingakayibukeli.
Intatheli zindaba uHopewell Chingono siyibone ehlukuluzwa ngabasekeli bezanu-PF besithi bafuna ukumthathela imbuzi zakhe. Lithini ngalokho?
EZimbabwe intatheli zindaba ngingathi zilelungelo lokubhala loba yini. Kodwa ukwenzakala ngemva kokubhala yikho okuhluphayo. Ungabhala sibili ukuthi hayi uzibani bani utshontshile. Kodwa kulokunye okuzenzakala kuwe ngemva kokubhala lokhu yikho okuhluphayo eZimbabwe. UHopewell waqambanga amanga, UHopewell wakhuluma sibili ukuthi izibhedlela zethu sezifile, ukuthi imigwaqo akusele, ukuthi abantu bayadubeka. Asikho manga lokhu, yiZimbabwe esiyaziyo thina eseZimbabwe, nabanye abaphetheyo abalezihlobo la bayakwazi lokhu yikho okwenzakalayo. UHopewell wakhuluma sibili ukuthi hayi imali le esetshenziswa la ayisafunwa ngabantu, liqiniso lelo. Okuhluphayo yikuthi kulabanye abaphezulu abangafuni ukuthi kukhulunywe lokhu. Kungakhulunywa sokungalona uthengisile, ungathengisanga kodwa ukhuluma iqiniso. Bese sibona amalunga engxenye yabasakhulayo ezanu-PF sebemethusela besithi bafuna ukuthatha imbuzi zakhe. Imbuzi zakhe azilani lalokhu akukhulumayo ezikhulume ngokwenzakala eZimbabwe, azilani lakho. Kodwa sebefuna ukuthi bemhlukumeze ngokumthathela imbuzi azithengela yedwa eSouth Africa, waziletha la esithi la ifuna ukudinga ukuziphilisa. Kodwa sesibona lokhu osekwenzakala kuye.